kuba matolo nzima ukuthi siqalise ukuthi abantu bazezephana ngomdala engezwa kuhle udaba la nene mele licubungule sidinga indlela ukuthi nxa kungenzakala ubuki ozathatha ukuthi asebenze ngobani njalo kusesekele ukuthi sombuso wethu so kayisiyo nto singadlephana ngayo into nje ukuthi sihlale phansi singalathi sesibone umkhuhlane ukuthi umi njani ngoba kuhambe shiwa yena anyuzwa njani ulele esibhedlela thina sesibhize sithi hayi kahle afume kuyadida lakho khonokho futhi kuyamnyantisa labantu ihliziyo njalo asibo buntu
Dr. Sibanda ungangena khonapho sibili abantu bayakhuluma ungazi uyebulenjini be-social media bagcwele sibili akhuluma ngakho khonokho pho wena uthini ngakho
ubona ngani mina inhlala yenza lesa esesayijwayelayo eZimbabwe mhlawumbe lamanye amazwe amalutshwani athize e-Afrika nakwezinye indaweni yase-Asia ukuthi kulabantu okuthiwa yibo abaziphetheyo abazibambileyo kwezombusazwe kumbe singathi kungapho kuthiwa ngeke baze babuzwa ukuthi kathi njengoba kunje lokho kwenzaka kuqondanga nginika umzekeliso mfowethu uyabona ukuthi mina nginje ngingagula emsebenzini ngibe lamalanga angu-12 angu-20 ngingabuya emsebenzini loba ngigula okungakanani abantu bemsebenzini bayabuza bathi hayi akasikhulumisane ngokuthi mhlawumbe sesingehlisa umholo wakho okwesikhathi lesigula kumbe usuchiye umsebenzi bese kucubungulwa kusetshenziswa ngale ndlela kodwa ku-politics zase-Afrika umuntu lanxa esegula sokuyindlela yokuthi singabuzi lokuthi kathi umsebenzi lo owenzayo ubone ngani uzawuqhuba okungakanani ibone ngani okungaba yinto enhle kakhulu yikuthi njengoba umsebenzi kamnumzana kapresident uTsvangirai uqakatheke kangaka ebantwini basezimbabwe ngabe bekuyikuthi kawuqakathekiswa yena ukwedlula abantu ngabe kuyikuthi la esethi hayi bakwethu mbone ngani mina okwenzisuku ezithize udokotela wami uthi asize ngitholakale zamani ukuthi lithole ubukhokheli kumbe ngilincedise njengoba ngisakwanisa ukuvuka ngihambahamba ngingabuya ngiphile njalo lami ngizabuya ngijoyine ngingenele estruggling lesilo sonke sindawonye khonokho ngibone ngani kufanele sikufundisise kakhulu ayisibo bantu abaqakathekileyo kwezombusazwe yinhlanganiso
ye ngasisibona ke makhumalo siyabona ke abantu abakhulumayo bathi ungangcono ukungene umnumzana uNelson Jamisa ungangcono ukungene u-Elias Mutsuri ungangcono unkosikazana Thokozani Khuphe amabizo lana lalo lokho buyabuya kuhamba njani makhumalo sitshele sibeni
ngiphendule kuba kusibanda ingani uyatsho lokutho ukuthi nxa usemsebenzini ungakhuluma amalanga ayi-20 baza kubiza bakhe bakubuza ukuthi sehlise umholo yini ubaba uTsvangirai wabhala olokuthi kuyezwa kuhle usake ayelungiswa ngodokotela uthiye abalandeli bakhe abathathu akhuphe ukuthi ngiyenkozale khangela into ze-administration zebandla ubaba ukuthi ngiyi-acting president ubaba umesenja ngizizwe khangela into ze-alliance usesilahleke ngaphi khonapho wakhuluma njalo ubaba uTsvangirai egwaleni lakhe ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi lo msebenzi akade wenza ezantala zaseZimbabwe awunike ontanga ngoba yibo abazabusa kusasa kambe kukhona umuntu ongakhuluma cace okungedlula khonapho osokusele lapha yikuthi njengabantwana baseZimbabwe thina sifuna ukuthi siyekhokhelwa ngubani ukuthi siyekhipha izane njalo isikhathi sokuthi simanyane njengabantwana baseZimbabwe sesifikile sesadabulana sadabulana sadabulana kwaba labozumu labozanu ndonga kwaba labohoshimeni kwaba labobithi esiphume lakho akulalito yizero kambe kungenzakala ukuthi bonke lamabandla aphikisayo la nxa beqinisile ukuthi bamele uZulu waseZimbabwe ukuthi amkhiphe ebusikini okusehlulayo ukuthi sibambane sibe nyandanye siyekhipha izane sithi sesikhiphe izane salungisa lo mkonomo welizwe sidabulane sibuyele lapho esavela khona uZulu abesethola ithuba lokuthi azikhethele abakhokheli abazababusa eZimbabwe ngendlela bona abayibona ngayo ezabisa izithelo
ye uyakhuluma khonapho sibili uMakhumalo kodwa zanga aphendule lokho ukuthi pho ke lawo mabizo alokho aphumaphuma ye Makhumalo ungathini ngawo
avela kuZulu kilathi ngibandla elilandela izifiso zikaZulu
bonke bobathathu bona abafakwayo bangangena basithathe isikhundla sikaTsvangirai kungabikho udubo olukhulu kodwa kuqakathekileyo engibone ngani uMP akakukhangelisisi njalo uzama ukuthi agidele eceleni kwakho njengalokho owenziwe izana ukuthi umgabo welokho gide indaba yokuthi yena anga isikhulu sakhe singathathwa ngubani amasotsha azicina emchayile yikho lokho ukuthi kule ndaba ezithize ezisekelo sombuso weMDC eziphumayo khonapho ezihluphayo ukuthi lo angathatha ibandla lingaqhamuka phakathi lo angathatha kungabe kutshengiselani okufana lokunje okufana lokuthi uMP uChamisa abantu bathi hayi wapho into akazange ayelekthwe kufanele lo mdzuri abanye bathi hayi uVice President uVP lo bawayelekthwa akasomuntu oqine kangako.